Isibhedlela sempilo kobulawayo indawo ezifana lesigaba sezigulane ezelashwa zibuyela emakhaya ese-outpatients besivaliwe ngoba abongi bebengekho njalo bekufakwe iphetshana elazisa uzulu ukuthi kuzabe kuselashwa abantu abagula kakhulu. Abantu abagula bevela ezindlini bebebonakala bedangele ngemva kokuswela usizo esigabeni lesi. Udokotela omkhulu wempilo umnumzana Solwayo Ngwenya uthe abongi bavuke bekhalale umsebenzi bethi bafuna ukwengezelelwa iholo.
Amanesi namhla ekuseni avuke etshiya umsebenzi esibhedlela bekhala ngokuthi bafuna izimali ziyengezelele eholweni labo njalo bethi kabaphenduki mhlawumbani uhulumende engabaphanga leyo mali.
Izolo abongi abe Health Services Board, umphathintambo wezempilakahle, ugatsha lwezemali, labanye bahlangene behluza udaba lwabongi lolu. Emhlanganeni lo bathengiswe ukwengezelelwa iholo, kodwa unobhala jikelele wenhlanganiso yabongi eZimbabwe Nurses Association izina, umnumzana Enoch Dongo, uthi abasoze bavuma ukuhlala becilwa ngohulumende ohlale thembisa angakufeziyo. Uthe njalo izithembiso abaziphiwe izolo, izinto ezindala kakhulu okwakumele baziphiwe kodwa abaziphiwanga.
Sokuzwa ukuthi manesi akawanda kuma hospital akawanda akasenzezanika
abongikazi elizweni lonke bakhalele umsebenzi ngenxa yokungananzwa kwezikhalazo zabo. Njalo izithembiso zikahulumende sizibonile kodwa sizamukeli ngoba izinto azithembisa kudala le wekela ukugcwalisa izithembiso. Ngakho sithi i-Health Services Board inohlupho lokungathembeki laloba kukuncane kanganani, ngakho asisabathembi.
Esinye sezigulane esixoxe ne-Studio 7 empilo unkosikazi Nokubonga Nyathi sithe sivukele esibhedlela sifuna ukusizwa e-outpatients kodwa katholanga usizo.
Mina ngifike lapha ekuseni empilo esibhedlela ngisithi ngizothola uncedo ngapha ku-outpatients department kodwa usizo angilitholanga ngoba bona bathi khona khathesi bamile ukusebenza bakhangele laba abayibo ababe be-critical kakhulu. Thina bathi abasikhangeli ngoba thina sigula sihamba bafuna laba abagula okuseriyasi so singazi ukuthi thina kumbe kumele lasize sigcine sisehluleka yini ukuhamba ukuze basisize yini.
Ngenyanga edluleyo odokotela bebekhalele umsebenzi labongi kwezinye indawo bahlangana labodokotela bakhalala umsebenzi. Ngimele iStudio 7 ngibobulawayo ngingubathabile Masuku.